umhlangano wethu siwufezile injongo ngoba sivele sikhuluma labo ngasazo sihambise ama recommendations ethu esizakwenza ukuthi siyafaka izikhalo ukuthi ama 10 frames esizafisa ukuthi iziphathamandla ezijele zikahulumende zisiphendule ngokunjalo sibone ngathi kuzasiphesa ukuthi umntu vele sikhuluma kanje kade sokungananzelela uhulumende laye usekhuluma ngendaba naleyo ukuthi ufisa ukuthi ama-MPs ama-ministers labo kube le ndlela yokuthi lezi mpahla abakashada ama-assets bayadeclare and ngaba liyanzathi sengikhohlile ngayiphi inyanga yacaca ukuthi ingqondo leyo bayithethe kuluhlu lwangapha kuma-residence so kuyatshengisa ukuthi umhlangano nje sukalawo uyafeza izinto esizifisayo njalo uyahlonitshwa izinqumo esizithathayo sivumelene ukuthi sifuna ukufuqa uhulumende okokuqala sikhumisa nama-councillors from amadorobha atshiyeneyo siceda lapho besesifuqa uhulumende ukuthi uhulumende aphume le policy kumbe lo mthetho otho ukuthi nxa umuntu esegedle waba ngukhansela kumbe ngo-MP sikhayele ukuthi kwaziwe ukuthi vele uthengena kube lani kanye ngathi kulamanye ama-councillors athi angangena ezikhundleni abe sesiyawuthiwa yibugolegole ukuthiwa yi-corruption for umuntu usalamasenti angu-seven angu-ten angubane usele amabhizinisi usele ezimoto ezingaqedakali
alizange licubungule udaba lomnotho welizwe okungani yikho okuphethe kubi izakhamizi kulezi nsuku
khonoko sikuthintile kodwa ungakunanzelela kungena ngaphansi kwendaba leyo yokuzivusa kwezabelo esi-devotion of power ngoba kulapho esiba lohlupho khona ukuthi nxa izabelo sesizivusa kuzaba lulti lezo zomnotho nxa sifuna ukuvuselela i-asithi umnotho ngama-industries kuba lula ukuthi nxa i-budget silethiwe suka uhulumende buya kusigaba ethile ngoprovinsi ethile selibona ama-industries amanisa resources akhona kuleyo ndawo yiwaphi konke leyo sekukhayelile sabuya kuthi akhuluma ngakhona ukuthi okukhona okusenzela sibe lohlupho esingathi ashiskal policy kungakungama-province abale input yethu sabanye ngabe babele input yabo sizama ukuthi sibe ngama-policies amahle ngoba kase sibona ngathi okusibhovela uhlupho lokuthi imali ingatholakalani lani kungenxa yokuthi abantu bayahlala ku-central level esikhathi seyakare bathatha izinqumo sezifunga ukuthi umhlaba wonke abantu abahlala bezimbabwe ama-citizens bangabale input so khona kokuzawo sekuthintile kodwa kakhulu kuzawuwela ngaphansi kwendaba leyo ukuthi izabelo zizivuze.